bathi le ikula leli lelizakhangela ngokuthi udlakelo lwabo lukhona ezabelweni lubanje njani, njalo yilo luzayenelisa ukuthi nxa kulezi ezihlenza abantu bengenelisi ukuyavota ezenziwa zinhlanganiso zembangazwe bazihambise emthethwandaba lowo uzabe kuthiwa i-electoral court eyiyo izabe sithethula izinqumo zokuthi labo bantu abayenza lokhu kudlakela bajezise njani.
Lina elizabe lifundisa abantu ngokokuphathelane lokuvota, kuyini okumutsha okumele likwenze?
Ngolana kulanto entsha kakhulu. Okutsha okukhona yikhonokho ukuthi sebevuma ukuthi iy'nhlanganiso zizimele zodwa zibe yingxenye yokufundisa abantu ngendlela yokuvota nendlela yokuthi bangaphatheka njani entweni yokuvota, okuyinto phela kade kungenziwa. Anikade bethatha ama-TV7 isebenzi kahulumeni ngathi yinto entsha, kodwa nxa ukhangela nje into iyafanana nje lakho kwalokho kusenziwa. Umehluko nje omkhulu yona lowo ukuthi sokulo tshintsho olukhulu kakhulu emthethweni, indlela uhlelo lokukhethelelo soluzabanjwa ngayo. Sokule zinto eziningi ezintsha ezifakiweyo ezigoqhela khonokho esithi yi-liaison committee, ezigoqhela ukuthi abantu sebesenelisa ukuthi bayefaka izikhalazo zabo kuzek bangaze baya ngali ku-ofisi kanobhala omkhulu.
Sikhulume lezinye inhlanganiso ezithi zona zivunyelwanga ukuthi ziphatheke kulo umhlangano, lazo zizasebenza kuhle na lezek?
Angeke ngitsho. Into ehluphe kakhulu koBulawayo lapha, leyo ndaba ibe yindaba egudini izolo sicala nje. Ngomunye walabo lamade ngani ngiyayihlokoza yokuthi kungani inhlanganiso ezizimele zimbutshwane koBulawayo. Isizathu bona abasithe sona yikuthi inhlanganiso kazisahambisanga amagamazo njengendlela ababetho ngazo ephepheni. Angeke ngithi ukuthi bazalisile. Engikwaziyo ukuthi abavumbuke lamuhla bezwe sokuthiwa kulo mkhosi lowo babalisile ngoba bethi bale nani akade bevele bekhangelele ukuthi basebenze ngalo. So kuzaba ukuthi nxa kuzaba lo mkhosi lo mhlanganiso ofana nayo bese be-aplayela-ke labo ukuthi babe yingxenye yaleyo training workshop ezaba khona.